kungaba lama possibilities amabili. Owokuqala ukuthi enqenye ilizwe laseBrithani lifuna izisebenzi eziningi, kodwa njengoba sebephume ku-EU kumbe ku-European Union sebedinga abantu emazweni okhanya engane bayakwazi ukuthi bakhulume isikhiwa, njalo amazwe anjengeZimbabwe asebenefitha. Kodwa okunye okungaba usobala yikuthi ilizwe laseZimbabwe kumbe umkhonomi waseZimbabwe awusenelisi ukuthi uqhatshe abantu abaningi. So abantu sebebaleka bedinga singathi impila kahle engcono emazweni anjengeBrithani.
Izizalwane eziningi ezeZimbabwe ese-United Kingdom zihlezi njani, njalo yiphi imisebenzi eqhutshwa ngabaningi abayenelise ukuthi bangene kuleli lizwe ngomnyaka ka-2024?
Abaningi khanya njengani bangene ku-industry e-healthcare, kuba ngama-healthcare assistants, le misebenzi enjengaleyo. I-report yaseBrithani iveza sobala ukuthi abaningi babuye uzosebenza ku-healthcare industry.
Kuyaphazamisa kana inotho yeZimbabwe lokho?
Uzananzela ukuthi abaningi abaphuma eZimbabwe besiya khona ngale eBrithani ngabantu abafunde amanye ama-skills. So i-economy yaseZimbabwe khanya njengani ilahlekelwa ngama-skills amaningi. Abantu besiyozama ukuthi babe nempila kahle engcono eBrithani. So kuyaphazamisa sipili ilizwe ngoba kuyaba le skills gap eningi kakhulu, kumbe ethiwa yi-brain drain eyenzakala ngoba abantu abafunde ama-skills yiwo abaphuma besiya emazweni.